ukhosimene bengumsakazi onodumo kwezinto ziyathunywa kwamanje usedumene zomculo kunje nje uselabalandeli abaningi sasasichazele ngembali yakhe ngamafithane
uKoopman kuhle kuhle abantu abaningi abamazi ukuthi ngukoopman enibizo lakhe eliqondileyo ngukhulekani wakobhethule azalwa edolobheni lakobulawayo empilo esibhedlela laphana engangicacisa imfundo yami yonke ngayiyenza khonapha kobulawayo kodwa amakatari waqalisa ngaqalisela edolobheni elibizwa kuthiwa yidebe
abantu abaningi bawujabulela umculo wakobhethule yuzwa emcimbini eminingi nengi ngihamba khona kambe nawe ubiza uthithini
umculo wami mina umculo engiwenzayo ngiyahlangahlanganisa ngiyayenza i-afropop ngiyenza i-disco music ngiyayenza lezi sintu ngathi ingoma yami yokuqala engayirekhodayo sengizimele ngedwa ngima-afrika abantu abaningi bathi ma-afrika bambanani kwasekubuya-ke kulandela idlalade engizohamba kubuya idlalade les unite kubuya idlalade oliphindile enyasarante engayenza lo densanda then kukhona-ke ingoma la engathi khona ngithathe umculo wakithi wesindebeleni nokuxubanisele house music yikho kwaphuma khona ke ingoma lethi vumelanisa ngoma
hayi bo yakhathaza kakhulu le ngoma badala ngayo amakhizimu kambalo vilayo senomntu ayiyathisa ukhusime lo kanti yena vele ngisebenza lobani
sengisebenzela abaculi abatshetsheneyo-ke kugoqela abadumileyo labafana-ke abasaqala kukhona-ke abafana abanjengabo-unity umayuzo wabo-achuze ngangasebenza labo kubuye ucontri qubu we-south africa lamanye ama-rapta atshiyatshiyeneyo nje amabhendi atshiyeneyo ngengasebenza lawo ngikhangelela ukuthi-ke kumnyaka ozayo ngi-expande ngokwenza ama-collaborations ikakhulu labaculi abakwizinga eliphezulu
sikutelo u-oga friday silokuksnen umfulu wakhe ulotonzi bakwethu umnyaka ozawo uzofikile kambe ngawo usiphatheleni wekuksnen
uyabona tshisa mina-ke kumnyaka lo 2018 umnyaka ozalandela ngikhangelela ukuthi-ke ngizaqina kakhulu ebusakazeni ngoba ngingumsakazi futhi ngoba ngelinye ikhono enilalo kodwa umculo ngizabe lokhu engiwuqhubekisela phambili njengoba ngitshile ukuthi-ke ngizayenza ama-collaborations labanye abaculi yikho engikukhangeleleyo khonokhuyana umlayezo engingawuthiyela-ke abantu abalandela umculo wami ukuthi bemelele into eziningi ezimnandi engizazenza-ke umnyaka ozayo kodwa nxa amathuba awokusakaza evuleka njengoba imisakazo ikhanya lokhu ivuleka bona ngizaziphatheka futhi kakhulu kwezokusakaza
bese uhlelo wonke friday lapho besiphethe igaza elibanzi elicula likontshito ziyadinwa emagumeni esiqazi ngobulawayo kompazi ulishaya indolo kontongaziwelele ngukusimeni phela ngomculo wakhe ovandelayo baqumbaqumbayo bathemba wona abantu ngalesi sikhathi ngu-double proof esikhathi sekhisimusi ngiyayibhala ngithi woza 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 friday sibe nesikhisimusi elithumela
I'm a Thank you.